Ngeqiniso kulithuba ukuphenduka ethabhanekeli lokhu kusa. Ngingazi nje, umfowethu Neville uthe abaningi bebengezwa ngemuva. Liyangizwa kahle manje, ngemuva lena, kulungile, kulungile. Ngimncinyane, ngakho kumele ngenze umsindo omningi ukuze abantu babekwazi ukuthi ngikhona. Ngakho ngiyakhumbula ngesinye isikhathi lapho ngisebenza e-public utilities, ngisiza phezu kwamastebhisi, futhi ngangivame ukugqoka izicathulo ezinkulu kakhulu, ezilezipikili kuzo, ekuhambeni emalayinini amakhulu amagetsi, futhi ngangisiza phezu kwamastebhisi, futhi unkosazana e-Walt, ongumngane wami, waye ku-switchboard, ngileqiniso umnumzana Ginta, lapho, wayengamnanzelela kahle sibili. Ngakho, u-Edith wathi, Billy, wenza umsindo omkhulu kakhulu ukuba ngumfo omncinyane kangaka engingakaze ngimbone. Nginyathela lezi zipikili ezinkulu ngisiza phezu kwamastebhisi. Ngathi, awu, Edith, ngimncinyane kakhulu, kumele ngenze wonke umuntu abekwazi ukuthi ngikhona, ngenze umsindo omkhulu kakhulu. Awu, ngangena phakathi nje ukuthi ngifone. Umfowethu Neville wayengitshele ukuthi umngane wethu omuhle, umfowethu Roy Robertson, lapho engekho enkonzweni lamuhla ekuseni, ngenxa yokugula. Eyakhe, wayelezinyo elingaphumanga, kwabangela ukuthelelwa isifo, futhi kwamnika uqhuqho, futhi ufanelwe ukuthi alikhumulise. Ngiyacabanga khona kanye, futhi uRoy, ube njengobaba kithi lapha, futhi siyamthanda. Futhi ngathi, mfowethu Roy, ngiyangena phakathi manje, ngemizuzu emilutshwana enkonzweni. Ngathi, ngizacela ibandla ukuthi sonke siza kukhulekela lokhu kusa. Futhi kusasa lapho esiya khona, ukuba lalokhu kunakekelwe. Izinyo likhule litshekile, kumbe enye into, liphume ngokungayisikho, futhi kumele balisike, futhi balikhuphele phandle. Umfowethu Roy uliqhawe, njengoba lonke lisazi, empini yomhlaba yesibili, owadutshulwa iziqephu. Futhi nga kwakungasiki kulunga kukaNkulunkulu, wayengabe engaphilanga lokuphila, wayebekwe phakathi kwabafileyo okwesikhathi eside. Ingalo zadutshulwa phakathi lapha, futhi lezinyawo zadutshulwa, futhi imithambo yomibili eqakathekileyo yabulawa. Futhi udokotela wathi, nga engaphila, akasoze ahambe ngitsho inyathelo, ngomusa kaNkulunkulu. Usebenza usuku lonke, ekhwela lakho konke, uNkulunkulu ube muhle kuye, ngoba ungumuntu olungileyo, futhi siyamthanda, futhi thina asikho konke, nga siphila kahle, lokho akutsho ukuthi sivikelekile ezinhluphekweni. Ngeqiniso, kutsho ukuthi zonke inhlupho ziqondiswe endleleni yethu, ngoba ezineni izinhlupheko zabalungileyo, kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke, yiyo ingxenye eyinkazimulo. Ngakho siza kucela nje umkhuleko okhethekileyo lokhu kusa, sisenzela umfowethu Roy. Ngingazi nxa kulomunye lapha okwamanje, ongathanda ukukhulekelwa, ongathanda ukukhunjulwa elizwini lomkhuleko. Nga nje bengaphakamisa izandla zabo, kulungile, lokho kuhle. Asimeni nje okwesikhatshana, nxa lingathanda, lapho sikhuleka.
Lord, we come today.
Nkosi, siyabuya lamuhla, ekuqaleni kwesabatha, futhi ilanga lithatha nje umkhondo walo manje, ukuphapha lidabula umhlaba wonke. Ukuletha ukukhanya lempilo kulezo zinto ezigcotshelweyo ukwenza njalo, futhi ekuqaliseni kwenkonzo leyo thina esiyingxenye yebandla lakho elibiziweyo ukubamba inkonzo yosiliso okoseleswa kwenyama okomzimba, ukugcwalisa izifiso lokunqwanela kwenkosi yethu ebusisekileyo, leyo eyalinyazelwa iziphambeko zethu, futhi ngamanxeba akhe sasiliswa. Futhi sizacela ekuqaleni kwenkonzo, lapho iqala ukuthatha impiko zayo ezingomeni, futhi inhliziyo zethu ziqala ukuphakanyiselwa phezulu, ukuthi singakhumbula lokhu kusa, Nkosi, owethu othandekayo, umfowethu oligugu, uRoy Robertson, inceku yakho ezithobileyo. Futhi siyakwazi ukuthi wasindisa impilo yakhe enkundleni yempi, futhi ubumuhle kuye, futhi lamuhla uyahlupheka ngesifo, ukuthi wehlulekile ukubuya ebandleni.
Lord,
Futhi inkosi lapho besakhuleka endlini kaJohn Mark kwakulengelosi eyehla phansi endlini yentolongo lapho uPetro wayebotshiwe lapho yavula iminyango ngokungazwisisekiyo futhi yamkhokhelela phandle.
Oh
Nkosi, wena ulokhe unguNkulunkulu. Lezo ngilosi ziphansi komlayo wakho lokhu kusa. Siyakhuleka Nkosi ukuthi lapho sikhuleka lapha endlini kaNkulunkulu ukuthi ingilosi zizakwehla phansi endlini kamfowethu Robertson. Esifiso sakhe yikuba sendaweni yakhe lapha kodwa isifo simbambelele phansi. Futhi ingilosi zikaNkulunkulu mazimkhulule nenze asile ukuze athathe indawo yakhe njalo endlini kaNkulunkulu. Kulabanye abedlule ebunzimeni bebegula futhi sibone umfazi omdala lapho esezahlala phansi ephakamisa izandla zakhe lapho ediyazela ezinyaweni zakhe. Uze endlini kaNkulunkulu ukuzosiliswa. Siphe Nkosi ukuthi aphume ehamba ngokuhamba lobutsha bentombi. Bonke abanye abaphakamise izandla zabo eziningi zazo ziphakamile ngoba kulotshiwe futhi kwacaphunwa ngaphambili. Ziningi izinhlupheko zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. Masiphaphe lamuhla ekukholweni ingalo zokholo eziza kusikhulula emkhuhlaneni wonke lezinhlupheko lapho inkonzo isiphelile makungabi loyedwa obuthakathaka phakathi kwethu. Phana Nkosi ukuthi wonke ongakholwayo uza kuba likholwa futhi lapho sizindla elizwini lakho umoya ongcwele makalithathe futhi alibeke enhliziyweni zethu futhi lapho alithelezele lize libe yisithelo selizwi. Senzele lokhu Nkosi lapho sikhothamisa amakhanda ethu ngokuthobeka futhi sikucela elizweni likaJesu. Amen. Lingahlala phansi. Ngingakangeni kumbiko wenkonzo yalokhu kusa ngizathanda ukubeka engqondweni zenu ngokusondelela kancinyane nxa kulabanye benu elilamakhefu futhi engafuna ukubuya kwenye yezinkonzo ezizaphathelwa eMiddletown, Ohio, kuqala ngomvulo iviki kuza kuba sezinkundleni zokukhempa. Uyalazi ibizo lezinkundla zokukhempa jini na? Mfowethu Sullivan, eMiddletown idolobho elincinyane, ngiyathemba phose ngangeJeffersonville lapha, kwenkundla yebhola lezandla. Umfowethu Sullivan ngumalusi lapho, loba yiwaphi amabandla eFull Gospel, okuyikuthi kulamathuni ayisithupha lokuthile asebenzelanayo kulo mhlangano, aza kwenelisa ukulitshela lapho inkundla zokukhempa ezikhona. Futhi kuza kuba lezindlu ezincinyane zokuhlala ezinkundleni zokukhempa, kanjalo ngiyatshelwa, ukunakekela abantu abazathanda ukubuya. Futhi imihlangano izaqala ngomvulo kusiya ngomgqibelo insuku eziyisithupha futhi ayisoze ibe ngesonto ngenxa yamanye amabandla angahamba abe lezinkonzo zabo ezijwayelekileyo. Mhlawumbe kuza kuba izinkonzo zosiliso kumbe umkhuleko wabagulayo ubusuku ngabunye futhi wonke umuntu uyanxuswa. Futhi lokho kuzaqala ngoNcwabakazi mhlaka 10 kusiya ngo-15 omvulo kusiya ngomgqibelo. Futhi nxa ulekhefu futhi ulekhefu lakho elizayo futhi ufisa ukulisebenzisa ngendlela enjalo, awu ngeqiniso singathokoza ukuba lawe. Ngingakhuthaza njalo bonke abangakabhaphathizwa ngobhaphathizo lwesiKristu ukusala lokhu kusa futhi ucabange ngakho futhi ulungiselele inkonzo yobhaphathizo ezalandela ngokungaba imizuzu engamathumi amane lanhlanu manje ngiyathemba eza kuba lapha ebandleni. Sivamile sibili ukukhuthaza abantu ukubhaphathizwa ngobhaphathizo lwesiKristu sisazi ukuthi kuqakathekile ekusindisweni ngoba kwalotshwa inkosi yethu ukulayeza kwakhe kokucina ebandleni kumbe lapho elayeza ibandla ekucineni wathi hambani emhlabeni wonke futhi lithumayele ivangeli kuso sonke isidalwa lo okholwayo futhi abhaphathizwe oza kusindiswa. Ngakho siyakwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi sibhaphathiziwe ngokucwiliswa. Futhi singathokoza ukwenza inkonzo kini, koloba ngubani osuthisekileyo enhlizweni zabo. Ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukuthi wafa ukusindisa izoni. Futhi nguwe akufelayo ukusindisa. Futhi ungathanda ukubuya futhi ubhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa izono zenu. Usethi, kuwo umhlaba, ukuthi uyakholwa ukuthi izono zakho zithethelelwe. Lokuthi manje uzakuba ngumfundi wenkosi uJesu, ukuthatha isinqumo sakho. Nxa ungela bandla lokuya kilo, singathokoza ukuba lani lidlelana lathi. Akasila malunga lapha, lithabhanekeli elivulekileyo, kuwo wonke umzimba kaKristu, kuyo yonke inhlanganiso yesonto. Sima njengebandla eligoqela amabandla onke, futhi sivula iminyango ebantwini bonke, kungelandaba ukuthi bangobani, umbala, usendo kumbe isivumokholo, umuntu wonke uyamukelwa. Loba ngubani othandayo, wozani, futhi nxa ungela elinye ibandla. Singathokoza nje kini ukuthi libuye libe lobudlelwano lathi. Akulanto yokujoyina, woya nje ungene phakathi lapho. Iminyango ivuliwe, futhi udlelane lathi. Yikho kuphela okudingayo. Woza nje unjalo. Woza ngenhliziyo evulekileyo, faka amahlombe akho evilini, futhi usisize lapho sikhuthalela phambili ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Ngoba siyakholwa ukuthi ihola ngokushesha liyasondela, ukuthi lapho izinto zonke ezakhulunywa ngazo eBhayibhelini zizagcwaliseka. Ukungela kuthandabuza, kodwa iningi lenu libalile isitatimenti sikaKhrushchev ku-UN ngolunye usuku, lapho sicaphunwa kimi ephepheni leCanada ngumngane. Wathi, nxa kukhona uNkulunkulu, uselungiselele ukuthanyela lokuhlanza ithempeli njalo ngani makapitalisti njengalokho akwenzayo ekuqaleni. Ngakho manje ungabala phakathi kwemizila. Uselungele ukuthanyela ithempeli njalo. Futhi kuyesabisa, umkhomanisi angakhuluma into enjengaleyo. Wayelenye into ngokunjalo. Kunjalo. Kwakungamakapitalisti ekuqaleni ababangela uhlupho. Singamakapitalisti. Ngizwe othandekayo wethu, umfundisi othandekayo, umfowethu Neville, wenze isitsho kuthelevishini yakhe, kumbe umsakazo weradiyo. Ngokunye ukusa, owabhoda wabhoda engqondweni yami. Angeke ngikukhohlwe, ngikucaphunele umngane wami izolo ebusuku. Futhi lokho kwakuyilokhu, ukuthi kuza emva kokususwa komoya ongcwele emhlabeni, ukuthi inkolo yebandla elipholileyo izaqhubeka ingazi umehluko. Wake wenza uku bangaki abezwa lokho na? Kwakungamangalisi lokho yini? Abawazi umoya ongcwele, ngakho abasoze babekwazi lapho usuhambile, futhi bazabe beqhubeka nje besiya ngokufanayo. Lapho okucina ebekwa uphawu emzimbeni kaKristu, bazabe belokhu beqhubeka bezama ukuletha abaphendukileyo kiyo, ngoba kabakwazi ukuthi uyini. Futhi lezi nkolo zabo ezipholileyo zizaqhubeka phambili njengalokho ebeziyikho. Manje kungeke kwathophela kuwe njengalokho okukwenza kimi. Kodwa leso kwakuyisitho esimangalisayo sibili, ukuthi bazakuba khatshana sibili emikhubeni nje yenkolo, baze bangaboni okungabi khona kukamoya ongcwele, ngoba abawazi ukuthi uyini kwasekuqaleni. UNkulunkulu woba lesihawu kithi, mfowethu. Ngingathanda ukuphila kulimpilo lesifiso sami. Woza kuthi ngalo kudabuka kwakhe okuncinyane, ngiza kuba kwazi enhlizweni yami. Ngingenza into engamdabukisa, ngenelisa ukukuzwa njengesikhatshana. Angisakhulumi ukungabikho kwakhe, angifuni ukuba lapha lapho engekho lapha. Ngifuna ukuba sengihambile ngaleso sikhathi. Yebo mnumzana, ngoba kuzabe kungelagazi esihlalweni somusa. Oza kuba kumnyama futhi kudunga futhi kumnyama. Indlu engcwele izabe ingelagqwetha lapho ukusinxusela ngaleso sikhathi. Uyakwazi umbhalo uyakutsho lokho. Indlu engcwele yayithunqa. Kwakungelagazi esihlalweni somusa. Khona-ke ikwahlulela. Nga inkosi ingakwenza kwesinye isikhathi ekuqaleni kwekwindla ukusinika ubusuku obulutshwana bemvuselelo. Ngikubekile nje engqondweni yami, ngifuna ukuthatha lelo bhuku likaSambulo okwesifundo kilo. Singene nje sehle kulelo bhuku likaSambulo kusiya. Manje lamuhla ngiyazi ukuthi kulabaningi abangenayo ukuzokhulekelwa. Futhi iofisi yami ibivaliwe lamuhla kumbe liviki. Futhi abanye abantu bebebuyile kabazange bathole ithuba lokukhulekelwa phandle lapho ngenxa yokuthi abafana besebehambile okosuku kumbe okunjalo ukuyaphumula. Balo msebenzi omningi wokwenza, umsebenzi wabo uqobo, njalo lo msebenzi wethabhanekeli, lamafoni ami lakho konke akuphanga kulikhathaze. Futhi ke yiso isizathu ngiyazi kufanele ngiphume phandle kwenye indawo kanye ngesikhathi futhi ngenze enye into eyahlukileyo. Futhi ngiyazi bayakwenza labo, ngakho bangibiza ngathi ngicabanga ukuthi kungaba kukuhle. Futhi siza kukhulekela abagulayo ngesikhatshana esilutshwana. Futhi ngacabanga siza kubala okunye elizwini likaNkulunkulu. Ngawu le Bhayibhili lakho manje, akasivuleni ebhukwini lika-Isaya. Ngithanda ukukubona uthatha ibhuku lakho futhi ulibale. Ngibala nxa kungela okuningi ukwedlula nje elilodwa kumbe amazwi amabili esiwabalayo. Kukanti ngelikaNkulunkulu elilaphakade, elizwi elingafiyo. Alingeke ledlule. Isahluko 55 sika-Isaya. Isihloko usindiso olungapheliyo.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the water.
We, lina lonke elomileyo, hozani emanzini. Lina elingelamali, hozani lithenge lidle. Yebo, hozani lithenge iwayini. Uchago, akungelamali futhi kungelambadalo.
Why do you spend money for that which is not bread?
Kungani lina lichitha imali ngokungesikho kudla? Lo mshikashika wenu akokungenelisiyo. Lalelani lokungilalela, lidle lokho okuhle. Lo mphefumulo wenu akawuzithokozise ngamanono. Thobani indlebe yenu, lize kimi. Zwanini, njalo umphefumulo wenu uza kuphila.
And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
Futhi ngizakwenza isivumelwano esingapheliyo lani, loba izisa eziqinisekileyo zikaDavida.
I'd like to speak to you just for a few moments on.
Ngizathanda ukukhuluma lani okwesikhatshana nje esilutshwana ngesifundo. Akungela mali, akombe kungela mbadalo.
There is so many
kulezinto eziningi ezithokozisayo zensuku zethu.
There's so much to entice people to what we would call
kulokunengi okuyenga abantu kulokho esingakubiza intokozo. Futhi kungokwabantu bonke izikhathi zonke.
There are the enticements for the young people.
Kulokuyengayo okwabantu abasha. Imidanso.
Dances.
Yalamuhla la maphathi ama rock and roll.
The music that they have, it goes with it.
Le music abalayo ehambisana lapho. Futhi konke kuyayenga ngokokuthokozisa. Angilandaba ukuthi lihle kanganani ikhaya umntwana akhuliswe kilo, lokuba wafundiswa kanjani ukwenza okulungileyo. Nxa lowo mntwana engemukelanga isehlakalo sokuzalwa kutsha, umyuziki we-rock and roll uyamkhanga ngokuphangisa lapho ewuzwa.
Is born in him by nature a carnal spirit.
Ngoba kuye kuzelwe kuye ngemvelo umoya wenyama. Futhi amandla kadeveli makhulu kangako lamuhla aze abambe lo moya walo omncinyane. Futhi kakhulu kanganani okungakwenza kwabadala Kona ke abaphike ukuzalwa okutsha.
Because only as your life is
Ngoba kuphela lapho impilo yakho iguqulwa. Futhi uguqulwe wazalwa kakutsha embusweni kaNkulunkulu. Imvelo yakho izakuba ilokhu izinto zomhlaba. Akungela ndaba lokuthi ungowenkolo okunganani. Ngaphandle kokuthi lokho kuguqulwe kuwe. Ungakhonza futhi ube ngowenkolo. Kodwa lokho kuza kuba kulokhu kulamandla adonsayo kuwe. Ngoba lindoda endala yesono. Lezi fiso zakhe kakafi kuwe. Kodwa kanye uvumela uKristu athathe isihlalo enhlizweni yakho. Lezo zinto azikuhluphi. Okukhulu kangako. Angeke ngiqambe ibizo lendoda ngoba angikwanisi ukucabanga ibizo lakhe manje. Kodwa abanengi benu lizamkhumbula. Bathi kwakulesihlenge lapho amadoda ayesiya khona ekucathameleni futhi abafazi babephuma behlabela. Lezi ngoma zabo zazihuga kakhulu. Okokuthi abahamba ngomkhumbi besedlula emikhumbini babengena futhi ke amasotsha acathameleyo azakubabamba labo abahamba ngomkhumbi belibele futhi bebabulale futhi indoda enkulu ethile yayifuna ukwedlula ngalapho futhi wenza abahamba ngomkhumbi bakhe bambophele epolwini leseyili futhi bafake enye into emlonyeni wakhe ukuze angaklabalali futhi bafaka ukuvimba umsindo endlebeni zabahamba ngomkhumbi ukuze bangezwa futhi badlule ngalapho ukukuzwa futhi abafazi baphuma bedansa futhi beklabalala futhi behlabela futhi kwakukukhulu kakhulu waze wasukuka esandleni sakhe eklabalala kwabahamba ngomkhumbi bakhe phendukani lingene Kodwa babengeke bamuzwe bebevimbe umsindo indlebe zabo futhi ke wahamba ngomkhumbi endaweni ethile lapho ababeza kukhulula ezakhe akombe ukuthukulula izandla zakhe futhi wayeza kususa ukuvimba umsindo ezindlebeni zabo
lapho
ehamba ezitaladini wezwa umculi ophezulu kude lalokho phansi lapho ukuthi lapho esedlula ngalapho njalo bathi mzuli omkhulu singakubophela epolwini leseyili njalo na wathi athi ikhululeni nje ngize enye into enkulu kangako kuze kuthi lokho akusoze kungikhathaze njalo futhi yiyo indlela okuyiyo kumKristu ozelwe kutsha bafumana enye into enkulu kakhulu ukwedlula irock and roll futhi lokuthokozisayo kwalumhlaba bayakholisiswa ngumoya ongcwele ngokukhulu kakhulu koze kuthi umhlaba ufile kubo kodwa lapho usiya kulokhu kuzithokozisa okuchiphileyo kumele ukhumbule ukuthi kumele uthathe imali enengi umfo omnyane othatha inkazana yakhe kulawa maphathi lemidanso leyi lokunjalo uza kubhadala okukhulu kweholo lakhe laleyo viki futhi abantu abadala abazama ukuthola intokozo ekuhambeni emabhawa otshwala ukuthi banathe bathulise insizi zabo zeviki bazamele babhadale imali enkulu futhi kuyini abakuthola kukho kabatholi lutho kodwa ubuhlungu benhliziyo futhi khumbula kumele uqedelane lo nkulunkulu ngolunye usuku mayelana ngakho futhi umvuzo wesono yikufa akawenzi lutho lapha emhlabeni ngakho ngamajankalajimu amanga ukunatha kungezelela izinsizi kuphela isono singezelela ukufa kuphela phezu kokufa itheki yakho yokucina iza kuba yikwehlukana kunkulunkulu laphakade echibini lomlilo futhi awungeke uzuze lutho kodwa ukulahlekelwa
doesn't ask the question.
Kona ke uNkulunkulu uyabuya futhi abuze umbuzo. Kungani ukhitha imali yakho ngalezo zinto ezingazuthisiyo na? Kungani ukwenza? Ukuyini okwenza umuntu afune ukukwenza na? Bachitha konke lokho abalakho. Konke abangakuhola. Ukuze bathenge ukunatha, ukugqokisa umunye umfazi abahambisana laye.
Worldly, lustful.
Gumbe olunye uhlobo olomhlaba. Inkanuko ezithokozisayo.
But we are told in the Bible and
our Kodwa siyatshelwa eBhayibhelini. Uthi siyanquzwa ukubuya kuNkulunkulu. Uthi ukuthenga intokozo elaphakade. Lempilo elaphakade. Kungela mali. Gumbe kungela mbadalo.
Those things cannot satisfy.
Lezo zinto kazingeke zisuthise. Uthi isiphetho sazo ikufa okulaphakade. Futhi kukuthathela yonke imali ongayibuthanisa ndawonye ukuba ngumachuzu kumbe umathokozisa kumbe umfana wehlekiso kumbe loba yini ongaba yikho kumbe inkazana edumileyo kumbe loba yini okungaba yikho kukuthathela konke ongakubuthanisa ndawonye. Ukukwenza lokho ugqoka ukugqoka okuphezulu futhi uyenze izinto ezenziwa ngumhlaba okuvuna kuphela icheki yokulahlwa kulaphakade. UNkulunkulu wathi khona-ke ngani? Kuyini esizakwenza ngosuku lokwahlulelwa lapho sibuzwa kungani senza lokho na? Kuyini okuza kuba impendulo yethu? Kuyini okuza kuba impendulo kulimelika yalamuhla? Abazitsho ukuthi bayisizwe samaKristu. Futhi kule mali eningi echithwa kuwhisky ngomnyaka. Kulaleyo ekhona ekudleni. Kungani lichitha imali yenu kulezo zinto ezinjalo? Kukanti uhulumende uza kuhambisa entolongweni okwamadola amahlanu entelo owathumele mhlawumbe kwenye inhlanganiso engafanelanga ngokuqondileyo ukwamukela imithelo ukuthumela umishinari phetsheya kolwandle. Siza kubuzwa ngolunye usuku kungani wakwenza na? Sisizwe samaKristu futhi amabhiliyoni ayathinyelwa kulabo bantu khonale okuthi sizama ukuthenga ubungane babo manje sebekulahlela phansi. Akumangalisi uKhrushchev wathi nga kulo nkulunkulu uzathanyela indlu yakhe yobukhosi ihlanzeke njalo. Amahedeni angenza izitho ezinjalo ukuletha ihlazo phezu kwethu. Kuyinto enhlekisa kanganani futhi sizibiza sisithi singamaKristu. UNkulunkulu wathi wozani lithenge impilo elaphakade. Kungela mali kungela mbadalo. Impilo yokuphila kuze kube nini nini. Futhi siyayifulathela. Futhi sihleke ebusweni bakhe. Kuyini esizakwenza ngalolo suku? Uza kuba yini? Nga uNkulunkulu esinika izinto zokwenza. Futhi asinike imali. Futhi asenze sibe isizwe esinothileyo kulazo zonke ngaphansi kwamazulu. Khona ke uNkulunkulu uza kubuza. Kuyini esakwenzayo ngayo? Kungani sichitha imali yethu ngezinto ezingasuthisiyo na? Hathi isizwe kuphela, kodwa lokho kuza kuba semuntwini ngamunye. Kusuka emapenini, kusiya kuzigidi zamadola. Omunye lomunye ozaphiwa. Lapho abantu bebulalana. Ngabala indatshana njengesikhatshana esisanda kwedlula. Lapho abafana ababili besebenza enkambeni yokuzingela. Oyedwa wayelabantwana abahlanu, omunye wayelababili. Futhi omunye wabo kwakufanele aphelelwe ngumsebenzi. Futhi omunye wabafana owayelabantwana ababili kumbe elabantwana abahlanu wezwa ukuba wayefuna umsebenzi ukwedlula lo owayelabantwana ababili futhi wahamba ezingela laye futhi wamdubula emhlane. Imali yilo uhlobo lwesizwe, yilo uhlobo lomuzwa, yilo uhlobo lomoya obusa abantu. Khona ke uyabona ukuthi kumele luqakatheke okunganani uzalo olutsha. Kumele uzalwe kutsha.
kufanele kube njalo. Wozani kimi futhi lithenge kungela mali. Awungeke uthi bengingela mali. Kawudingi ngitsho imali. Akuphiwe ngesihle. Thina amaMelika sijwayele ukubhadala indlela yethu ezintweni zonke. Lesi silogani sethu. Siyabhadalela izinto. Sile mali. Sitshengisa amadola ethu. Kwamanye amazwe lokunjalo abangabayanga. Ngena phakathi uyabona izivakashi zingena phakathi zonke zile nsiba zilungile. AmaMelika ayazinakekela. Leyo nto inzuzo engcolileyo emehlweni kaNkulunkulu. Ayisoze ithenge indlela yethu yokuya ezulwini. Kodwa yonke into eMelika kufanele sibhadalele indlela yethu. Uyahamba ukuthengiswa khona ukudla. Futhi udle idina lakho. Futhi nxa ungafaki imali etafuleni ukuthipha lowo weta. Kulokunyukubala ukubuya ebusweni. Emva kokuba uyabhadalwa yinkampani ayisebenzelayo. Futhi lokho kwakungaba ngcono kube phose amaphesenti alitshumi kumbe okungcono kwesikwelede sakho. Nxa ungakwenzi lowo weta uza kukhangelela phansi njengompondo ayintshintshwa kumbe uhlobo lomuntu oncitshanayo. Lapho ethola imali yakhe. Ngicabanga kulihlazo, futhi kuyayangisa ukukwenza. Ngicabanga ikwehluleka ukwehlulela phezu kwesizwe. Kwakuvame ukuba abantu abalungileyo izindawo ezinhle zazingakuvumeli lokho, kodwa konke kuya emoyeni munye omkhulu. Ngangisohambweni esitimeleni, futhi umthwali wezikhwama. Ngangile briefcase encinyane esandleni esisodwa, lesitukezi kwesinye, futhi lesikhwamanyana sempahla sami sokusheva okhwapheni, futhi ngangihamba, umathwalisa izikhwama wabuya wathi, ngingakuthwalela yini? Ngathi, oh, ngiyakhona laphana nje esitimeleni mnumzana, ngiyabonga kakhulu, pose nje, oh, amayadi angamatshumi amathathu. Wathi, ngiza kukuthatha, futhi wathatha into encinyane, futhi wayiphakamisa wahamba. Awu, lapho esiza, ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngangikwazi ukuthi wayehola, kodwa ngangingamnika nje ngimnike ingxenye yedola. Wayesethwele mhlawumbe impahla zami okwakungaba sithi umzuzu. Okungaba kudela sekucineni kwaleli tabanekeli, lapho angena khona esitimeleni. Ngangena esitimeleni kuqala futhi ngafinyelela phansi futhi ngakuthatha, amupha ingxenye yedola. Wathi, umzuzu nje. Ngathi kuyini mnumzana? Wathi ngikuthwalele izikhwama ezintathu. Ngathi yebo mnumzana kunjalo, kuyini kuyini okubi? Wathi imbadalo yami iqalisela kumasenti angamashumi amabili lanhlanu isikhwama. Unikoloda amanye amasenti angamashumi amabili lanhlanu. Bona, leso isiMelika. Yonke into kumele ibhadalwe. Uhamba ugibela ngemota yakho. Futhi uyiyekele iwela emgelweni. Futhi uthathe omunye umuntu ukukudonsela phandle. Kungcono ulungele ukubhadala. Ngoba baza kubhadalisa ngakho. Nga umadonsa ebuya futhi akuthole, uza kubhadalisa okungako ngemayila. Futhi nga umlimi okuyisificamunwemunye phakathi kokulitshumi, akhuphe italakisha yakhe, uza kube kusedlula lokho. Kumele ubhadalele konke lokho okwenzayo. Yonke into ikubhadala, imali, bhadala, imali. Kanti ke umkhulu okunganani umgelo wesono esikuphosele kuwo. Ngubani ongakukhuphela phandle komgelo wesono na? Kodwa uNkulunkulu uyakukhuphela phandle komgelo wesono kungela mali, kungela mbadalo. Lapho kungela lo yedwa owayengakukhuphela phandle. Nxa ungabhadali enengi kumadonsa wakho okukudonsa uzahlala emgelweni. Kumele ube lemali kungenjalo uzahlala emgelweni. Kodwa umgelo omubi owake wangena kiwo yilo udeveli akuphosela kuwo. Umgelo wesono lokungakholwa. UNkulunkulu ngokufuna uza kudonsela phandle kungela mali kungela mbhadalo. Futhi kunjalo uyalala emgelweni. Ubhinqa nje isono. Futhi ngitsho lokumbiza. Lapho uthola umadonsa ngokujwayelekileyo, bafaka iketani enkulu emgelweni, bayithandele ebhampeni lokunjalo, futhi baqale ukudonsa, futhi amandla emota aqale ukudonsa, futhi injini ziqale ukusebenza, futhi zikudonsele phandle. lapho uNkulunkulu ekufumana phakathi komgelo wesono futhi akuzwe umbiza uyetshisela phansi iketani elalithandelwe eCalvary uthando lukaNkulunkulu futhi ayakitshe enhliziyweni yakho futhi afake amandla kamoya ongcwele lapho aqale ukudonsa futhi akukubizeli lutho futhi kunjalo siyalala emgelweni ngoba asingeke sikubhadale ngezikhwama zethu thina amamelika sicabanga ukuthi singakubhadala ngezikhwama zethu kodwa awungeke akula mali kumbe akula mbadalo awukubhadali ebandleni ujesu wakubhadala eCalvary kodwa abantu balamahloni ngakho bakufuna ngendlela yabo uNkulunkulu ulendlela yokuba ukwamukele futhi kungesihle nxa ungakuthatha ngokuvamileyo lapho bekudonsela phandle komgelo udlephekile ndawo yonke kumele uhambe esibhedlela futhi bengakaqali ukukusebenza ngaphambi kokuba into eyodwa yenziwe bayabuza ngubani oza kubhadala isikwelede na nxa sizathunga izilonda nxa sizakuthela amafutha futhi sikunike amajekiseni ukukuvikela etshefini yegazi ihlobo bani le-inshuwarensi olalo bengakenzi into eyodwa kufanele kube yimali phambili kodwa lapho inkosi yethu ibeka iketani yayo yothando enhliziyweni yakho futhi ikudonsele phandle komgelo wesono uyasilisa inhliziyo yonke ephukileyo asusele khatshana isono sonke futhi isikwelede sifakwe olwandle lokukhohlwa ukuba angaphindi akhumbule ngawe futhi woza kungela mali kumbe kungela mbadalo kungela ndaba ukuba usikeke okubi kangakanani uthotshozwe kubi kanganani ukuthi imuli yakho yenze njani kumbe lokho okwenzileyo akula sikwelede kukho uyasilisa izinhlungu zenhliziyo asuse zonke izinsizi zakho walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu wachotshozwa ngenxa yobubi bethu ukujeziswa kokuthula kwethu kwakuphezu kwakhe futhi ngamanxeba akhe sasiliswa konke kungesihle futhi kasikwamukeli kungenxa yokuthi sibuswa ngumoya ongayisiwo sibuswa ngumoya wesizwe umoya womhlaba kulokubuswa ngumoya kaNkulunkulu umoya ongcwele osikhokhelayo futhi asiholele emaqinisweni wonke futhi wenze iBhayibhili libe njalo ngesinye isikhathi esedluleyo ngangikhuluma lomuntu ongakholwayo wathi cabanga ngakho mnumzana Branham lonke lolu sizi lwempilo futhi into kuphela esilayo okuthi sisindiswe imibhalo yesijuda yakudala oh ngathi mnumzana lokho kungabe kuyikho konke lokho olakho kodwa ngilenye into edlula lokho ngilomoya walo owakubhalayo okuqinisayo futhi akwenze kube njalo isithembiso sonke akazange abekwazi ukuthi akuthathe njani lokho ubona umele ubuye uthenge kungela mali uthenge kungela mbadalo akubizi lutho okungesihle kuloba ngubani othandayo makabuye uNkulunkulu uyakudonsa akukhuphe emgelweni njengendoda esangweni elithiwa lihle wayephoselwe emgelweni kusukela esiswini sikamama wakhe ngudeveli ayemgogisile enyaweni zakhe indlela yakhe yokuphila yayingokucela izipho ebantwini ababesedlula futhi lapho ehlezi esangweni lokho kusa wabona abachumayeli ababili bamapentekostali besiza ngitsho le ndibilishi eyodwa phakathi kwabo ngoba wathi isiliva kangilalo futhi ndibilishi isiqephu sesiliva esincinyane kulazo zonke isiliva legolide angilakho ngithemba indoda yacabanga into enjengaleyi akudingakali ukuthatha inkezo yami mhlawumbe wayezama ukugcina imali eneleyo wayele minyaka engama-40 ubudala futhi mhlawumbe wayezama ukugcina imali eneleyo
physicians can make him a pair of braces to walk on.
Odokotela babe ngamenzela iphaya yezinsimbi ukuhambisa ngazo. Ngoba yena enqadaleni zakhe kulapho ayekuthakathaka khona. Futhi mhlawumbe wayefanele ukuba lemali. Ukulala emzileni. Abantu kokuba odokotela bamnike usizo. Futhi ngeqiniso ayilasidingo sokuphakamisa inkezo yakhe. Kulaba abachumayeli bamapentekostali ababengelalutho. Ithuba bona babengabayanga sibili ukuba ngenelisa ukufumana ipeni kulabo bafo. Kodwa lapho ekhangela ebusweni babo, oyedwa omutsha ebenyezela ngobutsha, omunye okhulileyo futhi esetshwapheni. NjengoJohane, njengoPetro loJohane benyuka esangweni, wabona enye into kuleyo ndoda entsha. Yikuthi ukubenyezela kwakukhulu kancinyane kulokwejwayelekileyo. Wabona ngaphansi kokuthwabhana leminako kwelanga leGalili elalitshise ubuso bomgoli wenhlanzi omdala. Kwakulentokozo engakukhulumekiyo futhi igcwele inkazimulo. Wabona enye into eyayikhangeleka yahlukile kancinyane.
That makes people look different.
Uyazi kulenye into ngesiKristu eyenza abantu bakhangeleke bahlukile. Bangabantu abahle sibili emhlabeni wonke. Uthi wathatha inkezo yakhe futhi wayibamba. Futhi umpostoli uPetro engomdala wathi, isiliva legolide kangilakho. Ngamanye amazwi, angeke ngikuncede loba ngani ukuthenga izindondolo zokuhambisa. Isiliva legolide kangilakho, kodwa lokho engilakho. Wayevela kuthenga kuye owayeloluju lentokozo zewayini yensindiso. Wayesanda nje ukubuya insuku ezimbili kumbe ezintathu ngaphambi kwalokho evela ePentecosti, lapho enye into eyayenzakele. Lo mfana omncinyane weqa ngo-ameni omkhulu kikho futhi wakhangela ebusweni bakhe. Okuyini okwenzakalayo na? Leyo ketani yozwelo, isihawu sakhe owathi ngaba lesihawu kwabagulayo. Lo moya ofanayo wawuthethe indawo enhliziyweni yomgoli wenhlanzi omdala, wathi, okwemali kangila, kodwa ngilenye into ezathatha indawo yayo okuphindwe kasigidi njengalokho engilakho. Manje khumbula uPetro wayengumJuda futhi bathanda imali ngokwemvelo, kodwa lumJuda wayeguquliwe. Hathi lokho engilakho ngiyakuthengisela, kodwa lokho engilakho ngikunika khona. Lokho engilakho akangila peni esikhwameni sami. Angenelisanga ukuthenga ilofu yesinkwa, angenelisanga ukuthenga ulutho, angila ngitsho isenti, kodwa nxa ungakwamukela lokho engilakho ngiza kukunika khona ngoba kwanikwa kimi. Yikho lokho esikudingayo. Lokho engilakho ngikunika khona. Kuyini olakho mnumzana? Bengikuya othengisa uchago loluju kungela mbadalo. Ngiza kukunika khona. Awungikoloti lutho ngakho. Nxa ungakwamukela ngiza kukunika khona. Hathi njengalowo ongakubhadalisa, kodwa labo abakunikayo. Ngoba njengoba lakwamukela ngesihle, nikani ngesihle. Kwakungumlayezo wenkosi yakhe insuku ezintathu njengaphambili. Hambani emhlabeni wonke lithumayele ivangeli. Lo okholwayo futhi ababhathizwe uzakusindiswa, futhi lo ongakholwayo uzakulahlwa. Lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo. Ebizweni lami bazaxotsha odeveli, baza kukhuluma ngendimi ezintsha. Ngabe natha izinto ezibulalayo aziyi kubalimaza, ngabe bamba inyoka aziyi kubakhathaza. Njengokuba lamukele ngesihle, nikani ngesihle. Lo mJuda wayeseguquliwe. Lokho esikufuna eMelika yikuguquka kukamoya ongcwele, ukuthatha indawo yezezinkolo zethu. njengokuba lamukele ngesihle nikani ngesihle.
Such as I have, give I thee.
Lokho engilakho ngikunika khona. Ebizweni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sukuma njalo uhambe. Ukholo kulelo bizo elingangcoliswanga likamdali. Akumangalisi uhamba eseqedia. Lokudumisa uNkulunkulu. Oh, uyazi izinto ezinkulu. Waye mhlawumbe ehlezi lapho iminyaka engamashumi amane ezama ukuthola imali eneleyo ukuzithengela indondolo zokuhambisa. Kodwa wayengeke akwenze. Kodwa khona endaweni engakhangelelwanga. Lesikhathi esingakhangelelwanga. Laba ngakhangelelwanga kangako. Abantu abangenelisiyo. Wathola lokho ayekufuna. Ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu uyakwenza ngaleyo ndlela. Equkwini labancinyane ababizwa ngokuthi abagiqiki abangcwele ngobunye obusuku ngathola lokho engangikufuna, lokho imali eyayingeke ikuthenge. Equkwini labangazi ukubala, abangafundanga, abantu abagqoke okobuyanga. Amanegro kwasekuqaleni phandle lesaluni encane endala eyaphuculwayo esibuyeni ngathola umvuzo igugu. Lapho lo omdala omnyama ekhangela ebusweni bami futhi wathi, selamukela umoya ongcwele selokhu wakholwayo.
Oh,
kwakuyinto engangiyifuna. Ngangingakhangeleli ukuyifumana phakathi kwalabo bantu. Kodwa babelakho lokho engangikudinga. I-UN lamuhla. Abangeke bamukele lokho esilakho. Kodwa yikho lokho abakudingayo. UKrushchev. Abanye babo bonke badinga uKristu ukubhabhathizwa lukamoya ongcwele. Kuzantshintsha izimilo zabo, kuzenza amadoda labo ababazondayo babe ngabazalwane. Kuzasusa ubuwaba lenzondo lombango futhi kubeke uthando lentokozo lokulunga lesihawu. Yebo, endaweni ezingakhangelelwanga. Kwezinye izikhathi kulapho othola khona lokho okudingayo. Kuyini abantwana bakwa-Israyeli ababengabe bekuphile? Zonke impango zaseGibhithe, lapho indebe zabo zisopha, lapho ulimi lwabo lulengile emlonyeni yabo. Babengabe benikeze lonke igolide abalibhanga amaGibhithe ukuthola okukodwa kwamanzi okunatha aqandayo. Abakhokeli babo benkangala babebakhokele kusukela ekhilini kusiya ekhilini, kusukela emigelweni kusiya emithonjeni, kodwa konke kwakuwomile. Khona-ke kwasekusiza kungela mali kumbe kungela mbadalo. Ilizwi lakhuluma kumprofethi futhi lathi, khuluma edwaleni. Into eyome kakhulu enkangala, into ekhatshana lamanzi. Lapho ukoma kwabo kwasuthiswa kungela mali kumbe kungela mbadalo. Khuluma edwaleni, hatshi bhadala idwala, kodwa khuluma edwaleni. Ulokhu elidwala lobu busuku, ulidwala elizweni elomileyo. Nga usehambweni elizweni elomileyo, khuluma edwaleni. Akudingakali ukuthi umbhadale, khuluma laye. Futhi ulusizo olukhona ngesikhathi sokuhlupheka. Nga ugula, khuluma edwaleni. Nga ugula ngesono, khuluma edwaleni. Nga ukhathele, khuluma ledwala. Ubona kwakhangeleka sengathi kungaba loba ngaphi. Kwakukhangeleka sengathi ngakungela manzi phansi kuleyo ndawo encinyane. Lapho okwakule mithombo khona, akungeke kube lamanzi phezu kwaleyo ntaba ngasedwaleni. uNkulunkulu wenza izinto ngokuphambene njalo lokho abantu abakucabangayo. Idwala indawo eyome kakhulu enkangala, kodwa wathi khuluma edwaleni. Lamuhla abantu bakwetshisiwe sibili, bacabanga ukuthi nxa bengahamba futhi bekhulume imikhuleko yabo, babhadale umnye umpristi ukubakhulumela imikhuleko emilutshwane, babhadale indlela yabo besiya. Nxa bengakha ibandla elikhulu kwenye indawo, uthi omnye umuntu onothileyo uzakusekela, baqhubeke bephila enkanukweni. Abe lomunye umuntu ukumkhulekela. Ucabanga ukuthi lokho yikho. uNkulunkulu kafuni imali yakho engcolileyo. Into kuphela ayifunayo ikuzinikela kwakho lempilo yakho. Ukukhuluma kuye. uNkulunkulu ukunike imali. Ungayisebenzisi ezintweni ezingasuthisiyo. Isebenzise ezintweni ezisuthisayo. Kodwa ukuleta okusuthisayo uqobo, awungeke ukuthole uze ukhulume edwaleni. Waletha amanzi anika impilo, kungela mali kumbe kungela mbadalo. Futhi banatha, lamakamela abo anatha, labantwana babo banatha. Futhi lokhu kungumthombo ogelezayo enkangala. Futhi kanjalo, ulidwala lamuhla. Kuleli lizwe elomileyo, ebantwini ababhubhayo. Loba ngubani okholwa kuye, ngayikubhubha, kodwa uzakuba lempilo elaphakade. Nanzelela, ubusuku bonke babengadingi ukukhathazeka ngesinkwa. Isinkwa sabo salethwa kubo ubusuku bonke sisitsha. Siyahamba lamuhla ukuyathatha ilofu yesinkwa. Nxa ungumphanzi, futhi uhambe ngalapha esitolo futhi uthi, ngingafisa ilofu yesinkwa. Wayesithi ngitshengisa kuqala ikota yakho. Ngimele ngibe lamasenti angamatshumi amabili lanhlanu okwale ilofu yesinkwa. Futhi kuyini olakho lapho usithola? Lokhu kungathi kuphumile kancinyane kokujwayelekileyo. Kodwa ulokhu phansi lokho ingqoloyi engakuletha. Bakhupha yonke ivitamini kiso. Sonke isikuba, futhi basinike ingulube. Bahlanganise inhlama, ebamba isikuba ndawonye, futhi basisesethe. Futhi benze ilofu yesinkwa, esenziwe ngezingcolileyo izandla ezilengcekeza. Izikhathi eziningi. Uyabona lokho okutholayo esinkweni sakho. Kwesinye isikhathi izijumba zenwele, lezinto ezingcolileyo, lezika zamakhundwane, futhi lakho konke okuwela kulawo amabheka. Abantu abonayo abalemikhuhlane yenjovela lakho konke behlanganisa kikho. Nxa ungabona zisenziwa, ubungasoze usidle. Futhi kanti uyabhadala amasenti angamatshumi amabili lanhlanu akho. Kungenjalo kawusitholi. Futhi uNkulunkulu wabondla ubusuku bonke ngesinkwa esenziwe ngezandla zengilosi. Kungela mali, kungela mbadalo. Futhi lamuhla, leso sinkwa sasimela uKristu, impilo kamoya, yehla ivela ezulwini, ukupha impilo yakhe. Futhi uNkulunkulu upha abantwana bakhe nsuku zonke isehlakalo esitsha. Liyakhumbula nxa balalisa isinkwa sawonakala. Uzwa omunye ekhuluma ngokuthi, ngile, ngizalitshela, ngingumLutheran, ngingumPresbyterian, Baptist, ngingumPentecostal. Leyo nje ilofu yesinkwa esidala nje, esenziwe ngezandla. Yikho kuphela okukhona kukho, kungcolile nje, futhi kwenziwe ngezandla zabantu. Kodwa nxa usizwa isehlakalo sobufakazi obutsha. Lokhu kusa emkhulekweni, umoya ongcwele, ubhaphathize umphefumulo wami kakutsha. Mfowethu, lokho ikudla kwengilosi, ubondla ukudla okutsha nsuku zonke, okuvela ezulwini. Imifefezo yezibusiso siyayidinga. Amathonsi esihawu awaduzela athi, kodwa okwemifefezo siyakunusela. Yebo, thumela phansi kuvela ezulwini kakutsha Nkosi. Kristu sinkwa sokuphila, kuphosele enhliziyweni yami, futhi ungivumele ngikholise ubukhona bakhe obukhulu. Sibili babelokubonga, babelokuthakazelela, futhi loba yiphi indoda kumbe umfazi ozelwe ngomoya kaNkulunkulu, futhi amukele umoya ongcwele, uzahlala elokubonga kokuphela. Loba kuyini okwenzakalayo, uzakuba lokubonga. Njengomncinyane, umfana oyisipofu phezulu ezintabeni, uBeni omncinyane, wazalwa. Kose inyanga ezisificaminwembili ubudala, abantwana bamehlo baqala ukukhula phezu kwamehlo akhe. Abazali bakhe babengabayanga, babehlala uhlangothini lwoqaqa oluyisidaka. futhi babekwazi ukuthi lokho kuhlinzwa kwakungasindisa amehlo kaBheni omnyunyane ukuze abone. Wayengumfana manje owayengaba leminyaka elithumi lambili ukudala. Abazali bakhe babethola nje okwanele ukuthola isinkwa sabo lokudla okomnyaka. Babengenelisi ukubhadalela ukuhlinzwa. Bonke omakhelwane ndawonye babona uBheni omnyunyane ezama ukudlala labantwana abancinyane phandle lapho eyisiphofu. Wayengaboni lokho ayekwenza. Bezwa belusizi futhi munye ngamunye lowo mnyaka bafaka okwengeziweyo kancinyane okwengxenye yesilimo. Basebenza kanzima kancinyane ekukhanyeni kwelanga futhi lapho isilimo sithengiswa ekwindla bathatha imali futhi bafaka uBheni omncinyane esitimeleni futhi bamthumela kudokotela. Benza ukuhlinza kwaphumelela futhi lapho ephenduka bonke omakhelwane babuthana ngalapho lapho uBheni omncinyane esehla esitimeleni. Amehlo akhe amancinyane akhanya ngokukhazimula. Waqala ukumeleza futhi ekhala lapho ekhangela emehlweni abo. Omunye wabakhondakitha wathi, ndodana, wakubizela imbadalo enganani lokho kuhlinzwa? Yena wathi, mnumzana, kangikwazi ukuthi kwabizela imbadalo enganani laba bantu, kodwa ngiyathokoza sibili ukuthi ngiyabona ubuso babo labo ababhadala imbadalo. Yiyo indlela esizwa ngayo. Kangikwazi ukuthi kwambizela imbadalo enganani uNkulunkulu. Ngiyazi wangipha okukhulu ayelakho indodana yakhe, kodwa ngilokubonga sibili ukuba lokubona lokhu kukamoya ukuthi ngingakhangela ebusweni bakhe futhi ngibe kwazi ukuthi wangifela. Kangikwazi ukuthi lokho kwambizela imbadalo enganani. Asila ndlela yokukulinganisa. Imbadalo inkulu kakhulu. Angingeke ngikutshele ukubana kunjani, kodwa ngilokubonga, ngilokuthakazelela ukuthi lapho ngake ngaba yisiphofu sengibona manje. Ngilokuthakazelela ukuthi lapho iMayo Brothers ingitshela ukubana isikhathi sami sesenele, lapho odokotela bengitshela ukuthi ngangingasela kuphila iminyaka engamashumi amabili lanhlanu edluleyo, ngiyaphila lamuhla. Kangikwazi ukuthi kwabizela uNkulunkulu okunganani, kodwa ngilokubonga, ngiyaphila. Ngake ngaba yisoni, ngibotshwa esonweni ngenhlungu zenhliziyo, ngisesaba ukufa, kodwa lamuhla ukufa ikunqoba kwami. Haleluya! Akunganyiletha kuphela ebukhwaleni bakhe engimthandayo ukuthi ngingakhangela ebusweni bakhe. Wantshintsha into ngokuhlinzwa. Wathatha inhliziyo yami futhi wayenza yabantsha. Ngiyazi enye into yenzakele kimi. Ephepheni ngekwindla eledluleyo eMinnesota, kwakulomfana omncinyane owathatha ibhayisikili lakhe futhi wahamba ebandleni ngokunye ukusa esikolweni sesonto. Enye indoda encinyane esigabeni wayengelani loko kwenza ngesikolo sesonto. Wathatha inkazana engumngane wakhe futhi bahamba ukuyatshelela phezu kongqoqwane futhi indoda kwakuyindoda ayikhulileyo futhi wafika kuloo ngqoqwane ongelahlonzi futhi wawa. Wayehleke umfana omncinyane lokho kusa lapho ehamba esehla emgaqweni. Watshela inkazana engumngane wakhe wathi lelo liqembu labadlulisa amalawulo elihamba kulelo bandla. Futhi lapho esewele kungqoqwane, inkazana engumngane wakhe yayikhatshana laye. Wayengelasisindo wabaleka, kodwa lapho esiza futhi wabeka ingalo zakhe kungqoqwane, woma umkhubulo futhi walenga phezu kongqoqwane. Inkazana yakhe yazama ukufinyelela kuye imkhuphe, kodwa wayelesi sindo esikhulu. Wayengaphahlaza ungqoqwane, wamemeza kuye, buyela, buyela, uzawela phakathi kuphela futhi sobabili sizagalula. Wamemeza wakhala futhi kungela lutho lokumsiza. Emva kwesikhatshana phezu kwesiqongo sokaka weza ibhayisikili elincinyane lichova umfana omncinyane lebhayibhili ekhwapheni lakhe. Wezwa ukuhlabalala futhi wagijimisa ibhayisikili lakhe elincinyane, wabeka ibhayibhili lakhe phansi futhi wagijima phezu kongqoqwane. Wakhasa ngesisu sakhe esincinyane lempahla zakhe ezinhle azigqokile, waze wabamba ingalo zendoda futhi waqhubeka emdonsa embuyisela phakathi. Waze wamkhupha kungqoqwane, waphuma egijima futhi wamisa imota, babiza i-ambulensi futhi wamhambisa isibhedlela. Emva kokuba esehambile futhi wabhadala i-ambulensi, wabhadala udokotela kwamajekiseni esihlabo lezinto ayengabe ezithethi, wabuya kumfana omncinyane wathi, ndodana, kuyini engikukoloda khona? Wathi, akula. Wathi, ngikukoloda impilo yami. Cabanga ngakho, imali yayingeke ikubhadale, kwakuyimpilo yakhe. Yiyo indlela okufanele sizwe ngayo kuNkulunkulu, hathi ukuthenga indlela yethu ngenye into, kodwa sikolota uNkulunkulu impilo yethu ngoba sathi sifa futhi sijona emgelweni wesono. uNkulunkulu waphosa ingalo zakhe lesembatho ngakimi bengigalula ekujuleni kwesono ukude lasokhunjini lokuthula ngingcole ngokujulileyo kakhulu ngaphakathi ngigalula ngingasoze ngivuke futhi kodwa inkosi yolwandle yezwa ukukhala kwami kokudangala ukusuka emanzini wangiphakamisa manje ngivikelekile ngimkoloda impilo yami umkoloda impilo yakho uyamkoloda impilo yakho ukumkhonza hathi ukukunika ukuhambahamba lokuziqhenya ngebandla lakho lenhlanganiso yesonto hathi ukuhambahamba ukuthothoza abanye kodwa ukuzama ukukhonza lokusindisa abanye ukubaletha elwazini lwenkosi uJesu Kristu. Indodana yolahleko ekuvaleni ngakhuluma lokhu lapho esechithe ilifa layo ilifa likayise ngokuphila ngobudlwangudlwangu nalapho esebuyela ekhaya wayelele esibayeni sengulube futhi waqaqabuka uthi wathi zingaki izisebenzi ezikhathiweyo ubaba wami alazo abalokweneleyo lokusalayo futhi nanku ngilapha ngiyafa ngokuswela aluba wazama ukuthi ngingazi uba ngile mali ngingabhadala ubaba wami ngimbuyisele lokho engakuchithayo ekugijimeni ngayo kodwa wazi imvelo kayise futhi wathi ngizavuka futhi ngiye kubaba wami ubaba kazange athi mana okomzuzu ndodana uyaphendukisa imali yami yini hathi kazange ambhadalise izono zakhe wathokoza ukuthi wayephenduka wayethokoza ukuthi wayeqaqabukile ngoba wayeyindodana yakhe wayengumntwana wakhe uqobo wayethokoza wayesendleleni yakhe esiya ekhaya manje kazange avumele isono sakhe kodwa wathokoza lapho eqaqabuka futhi wathi ngonile phambi kukankulunkulu wami laphambi kukababa wami ngizavuka futhi ngiye kuye futhi lapho embona ekude wamgijimela futhi wamkabutha futhi wathi vulalani ithole elinonisiweyo kungela mali lethani izembatho esihle kungela mali lethani indandatho kungela mali ifakeni emunweni wakhe masidle sinathe futhi sijabule ngoba lindodana yami eyayilahlekile futhi isitholakele manje wayefile futhi uyaphila njalo asithokozeni ngakho mangithi lokhu bangane ukuvala into kuphela esuthisayo izinto kuphela ezikhona kuphela izinto ezinhle kuphela ezikhona azingeke zithengwe ngemali kuyizipho ezingesihle zikaNkulunkulu ngoJesu Kristu usindiso lomphefumulo intokozo wozani futhi lidle futhi lisuthiseke ngakho-ke lichithelani imali kokungesikho kudla lo mshikashika wenu kokungenelisiyo ngilalelani lokungilalela futhi lidle lokho okuhle lo mphefumulo wenu kawuzithokozise ngamanono thobani indlebe zenu futhi lize kini zwanini njalo umphefumulo wenu uza kuphila njalo ngizakwenza isivumelwano esingapheliyo lani izisa eziqinisekileyo zikadavida zonke izinto ezihlalayo zonke izinto ezinhle zonke izinto ezithokozisayo zonke izinto ezilaphakade zingezihle futhi azikubizeli lutho ekugcineni kokubhala kwaleli bhuku lathi loba ngubani othandayo makabuye futhi anathe emanzini yemithombo yokuphila ngesihle kungela mali kungela mbadalo kungani uqeda imali yakho ngalokho okungasuthisiyo futhi uvumele izinto eziqotho ezisuthisayo ngesihle zihambe zingagcinakalanga ngawe akasikhulekeni lapho lisathule lisemkhulekweni. Ungaba khona kulesi sakhiwo lokukusa labo abangazange banathe kulumthombo, ukuthi izifiso zomhlaba zilokhu zisempilweni yakho, futhi ungathanda ukuntshintsha indawo yakho yokunathela lokukusa okombe inzalo yemali yakho. Ungathanda ukubuya futhi uthenge kuNkulunkulu kungela mali, kungela mbadalo, uluju lochakho, intokozo zewayini. Ungaphakamisa isandla sakho uthi, ngikhumbule mfowethu Branham lapho ukhuleka. UNkulunkulu akubusise mnumzana, UNkulunkulu akubusise mnumzana, UNkulunkulu akubusise dade. Ungaba khona abanye abangathi, ngikhumbule mfowethu Branham lapho ukhuleka. Abanye benu linabantu abatsha, yebo, elichithe ukuphila kwenu amahola lawo umama awaqedela wena emkhulekweni lobaba, yonke imfundiso oyenzelwe yona, futhi kanti uphendukele eceleni ukulalela ukunyenyeza kukadeveli. Manje usufisa umyuziki womhlaba, izinto zomhlaba, futhi usuqaqabuka njengendodana welahleko esibayeni sengulube. Ungaphakamisa isandla sakho dade mfowethu futhi uthi, Nkulunkulu ngikhumbule, ngenze ngiqaqabuke lokhu kusa, mangize endlini kababa. Akukuthatheli lutho ukukhangelele kungelani lalokho okwenzileyo, loba izono zakho zibomvu gebhu, zizakuba mhlophe njengongqoqwane, zibomvu njengegazi, ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu. Labo abasebukhoneni bukaNkulunkulu abangaphakamisa isandla sabo, labo abagulayo labalesidingo bathi, ngawela emgelweni, uSathane wenze okubi kimi, ongikhubazile futhi wangenza ngagula kumbe enye into. Ngiyafisa lokhu kusa iketani likaNkulunkulu lokholo ukungena enhliziyweni yami, engangidonsa ngikhuphe kulumgelo njengendodana esangweni elithiwa lihle. Phakamisa izandla zakho. UNkulunkulu akubusise munye ngamunye. Nkosi, ngiyaletha kuwe leli hola labo abaphakamise izandla zabo kukho ukuthethelelwa kwezono zabo. Wena unguNkulunkulu futhi uNkulunkulu yedwa, khona lapho abahlezi khona manje, yikho lapho okhulume khona labo, yikho lapho obasuthise khona ukuthi bebelahlekile. Lapho ilizwi selithole indawo yalo, futhi umoya ongcwele waqala ukukhuluma futhi wathi, uphambukile, penduka futhi ubuye njalo kuNkulunkulu uBaba. Futhi baphakamise izandla zabo ukutshengisa ukuthi bebefuna ukuphuma phandle kwalesi silugu sengulube sasemhlabeni ukuza endlini kababa, lapho okulokunengi khona, lapho abangasoze baletha khona ulutho. Njengoba imbongi yatho kakuhle, akulalutho ezandleni zami engilulethayo, khona nje esiphambanweni sakho ngiyabambelela. Mabaze kamnandi ngokuthobeka, futhi becaleke, futhi banikele impilo zabo, futhi uzaletha isembatho esihle kakhulu lendandatho, futhi ufake emunweni wabo, futhi ubondle ngemana yewundlu elahlatshwayo. Siphe khona Nkosi. Kulalabo abagulayo labahluphekileyo labalezidingo, uSathane ubaphosele emgelweni okungela kuthandabuza, okuswelakala kwemali yokuhlinzwa, okungela kuthandabuza. Mhlawumbe abaningi babo babengeke bahlinzwe, mhlawumbe udokotela wayengeke akhuphe ulutho, loba wayeke waba le mali eningi kangako, kodwa wena unguNkulunkulu. Futhi ngiyakhuleka ukuthi lona leli ihola ngaphansi kogcobo lukamoya ongcwele ihlezi lukhona manje, ukuthi uzakusilisa wonke munye wabo. Mabasiliswe kusukela ekhanda labo kusiya enyaweni zabo, yonke indawo. Nxa bengelantokozo usindiso lwabo abangeke balukholise futhi, njengoDavida watsho wasendulo, abuyisela intokozo yosindiso lwami. Mabemukele intokozo lokuthaba ngokunyukubala kwabo lokukhathala, ngoba wena ulidwala elizweni elikhatheleyo, uyindawo yokucatsha esikhathini sesiphepho. Lapho udeveli ephosa wonke umkhuhlane lamamisayeli kibo, uyindawo yokucatsha esikhathini sesiphepho. Makube njalo lamuhla Nkulunkulu, ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Amen.
Softly and tenderly Jesus is calling for you, for me.
Manje nxa lifisa ukukwenza wozani phezulu ku-altari futhi liguqe phansi singakhuleka lawe sikugcobe loba yini esingayenza liyemukelwa. Ngiyamthanda na Teddy, ungasipha ikhodi. Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Ungakuthola lokho na? Akasiyihlabeleleni inkazimulo yakhe singakantshintshi uhlelo lwenkonzo. Okwesikhatshana nje lokhu yikukhonza, umbiko usuphumile. Ngiyathokoza ukuthi liwamukele. Ngikhuleka ukuthi ulenzele kuhle ngoba ungenzele kuhle ukukhuluma. Ngiyakhuleka ukuthi ukuphefumulelwa okufanayo okwanikwa kimi, ukukhuluma kini, liwamukele ekuphefumulelweni okufanayo okwathunywa ngakho. Makuthi inkosi iwubusise enhlizweni yenu. Kulungile. Manje valani nje amehlo enu lapho sihlabela, siphakamise izandla zethu. Manje asikhothamiseni nje amakhanda ethu sivungame. Liyamthanda na? Akakhoqotho enhlizweni yakho na? Akula enye into mayelana ngaye eqotho nje na? Niyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Waphosela phandle intambo yempilo eCalvary, wayihakitsha enhlizweni yami. Lingakhohlwa mfowethu Drummond uzasichumayeza lobu busuku, obusuku besidlo. Nxa lithanda inkosi, yehla phansi futhi uthathe isidlo kanye lathi. Inkosi ithanda, ngiza kuba lapho kanye lani. Lo ngumkhwenyana kamfowethu Tony Zabel, umfowethu Tom ovela eAfrika, indodana yakhe. Umfana olungileyo, olungileyo sibili, umKristu oqinileyo, omuhle umchumayeli omncinyane.
Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Lapho sikhothamise amakhanda ethu manje, lapho ipiano iqhubeka.
Lord Jesus, we're fixing to enter another service, Lord.
Nkosi Jesu,
we thank you.
Silungiselela ukungena enye inkonzo, Nkosi. Siyabonga ngomoya ongcwele okhuluma enhlizweni zethu. Wothi siyajabula, Nkosi, ukuthi usenzele lokhu. Futhi makuthi ilizwi lakho lingabuyeli kuwe liyize, kodwa malifeze lokho elimiselwe ukukwenza. Malihlale enhlizweni zethu sonke ukuba kwazi ukuthi izinto zonke eziqotho futhi lezi zinto ezihlalayo zivela kuNkulunkulu kungela mali, kungela mbadalo. Kungani sihlupheka khona-ke ngezinto futhi sikwenze kube indaba yokufa lokuphila ngezinto ezizabhubha? Masihlupheke kakhulu, Nkosi, ngezinto ezingasoze zabhubha, ezingela mbadalo. Imbadalo ihlawulwe ngesihle futhi lokumenywa. Loba ngubani othandayo makabuye. Busisa ingxenye ezayo yalinkonzo. Sibe khona, Nkosi, futhi uhlangane lathi lobu busuku. Ubusisa inkonzo yobhaphathizo. Makube lokuthululwa okukhulu. Makuthi laba bantu abazabhaphathizwa ebizweni lendodana yakho ethandekayo, iNkosi uJesu, mabagcwaliswe ngumoya ongcwele. Makuthi laba bantu abaphakamise izandla zabo ukuthi baphenduke lokhu kusa okwezono zabo, mababuye bangene phakathi kwezigqoko zobhaphathizo futhi bangene echibini futhi batshengiswe kuwo umhlaba ukuthi bathethelelwe izono zabo futhi bayabhaphathizwa ukuze zisuswe ebhukwini. Sibe khona Nkosi. Woba lomfowethu Drummond lobu busuku lapho esilethela umbiko omutsha uvela esihlalweni, umgcobe ngomoya ongcwele futhi kube lathi lapho sithatha isidlo. Makuthi inhliziyo zethu zihlanzeke futhi zibe msulwa. Makungabi ngitsho lokungcola phakathi kwethu. Makuthi igazi likaJesu lisihlanze esonweni sonke.
Keep sickness out of our midst and give us joy and peace.
Sipe khona Nkosi. Dalisa umkhuhlane phandle kwethu. Futhi usinike intokozo lokuthula ngoJesu Kristu siyakucela. Amen. Yamthanda na manje phakamisani izandla zenu kuye. Manje finyelela komunye futhi uqawule izandla zakhe lomunye umuntu eceleni kwakho. Ukunjalo finyelela khona ngalapho futhi likhawula nezandla. Kulungile mfowethu Neville ngelizwi lakhe, kulungile.